Lokhu kufuna emhlanganweni okwamukela imibono kaZulu ngabe dayile eParliament ngomthetho lo. Umhlangano lo usiqhutshwe ezigabeni zonke zelizwe, njalo namhla ikomiti yeParliament ebona ngezokuvikela ibe iseHarare lapho abaningi abatshengise ukukhathazeka ngodaba lwegugurawundi. Omunye okhulume emhlanganweni lo ngumnumzana Yanga Mathethe othe kumele ikomiti le ikhangele izehlakalo zokuhlukunyezwa kwabantu kusukela ngesikhathi segugurawundi.
The committee
ngibona engani ukuthi ikomiti le ikhanye indaba zeminyaka esanda kwedlula ikuzama ukuvala amacala enzakalayo afana legugurawundi, ukuthathwa komhlabathi ngadlakela, ukhetho olungakhululekanga lokunye. Ngibona engani kumele abantu balethe ukukhonana kwabo kusukela ngo-1980.
Lokhu kusekelwe ngomunye obesembuthaneni lo, umnumzana Liam Kanenga.
Daba lokuba umongameli ezame ukukhipha ezinye izinto ezixoxwayo kukhomishini kuphambanisa ukuba uZulu abakwazi lokhu okwenzakalayo. Kulungile ukuba uhulumende abone ukuba abantu benza umsebenzi wabo ngendlela ezinzileyo.
Okunye uZulu akhala ngakho yikuba abantu abake basebenza kwezomvikela bengaphatheki kukomiti le ngoba kungabangela ukuthi abantu besabe ukupha imibono ngokuhlunyezwa kwabo. Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Mike Ndiweni uthi kumele udaba lwegugurawundi lulungiswe.
Kuqakathekile ukuthi ikhomishini ilandele intando kaZulu. Ngibona ngani mina abantu benza kahle ukuthi batsho ukuthi ikhomishini leyi kumele icubungisise indaba kambhuqazwe wegugurawundi ukuze lindaba iphele.
Idaya lephalamende lizaqhubekalisiza imibono kaZulu ngalo mthetho uze ulungisiswe. Abalilwa amalungelo oluntu bathi eleZimbabwe selilezehlakulo eziningi zodlakela lapho amabutho lamapholisa ephula khona amalungelo oluntu kodwa kungela ndlela zokuba engabuthiswa njani. Ezinye izihlakalo ezenzakalayo zigoqela udaba lwegugurawundi lapho amasosha abikwa abulala abasekela ibandla lezaphu njalo bekhuluma indini ezitholakala emhlubuleni wemathebelenti ezigoqela isiNdebele. Kusukela ngo-2000 kuze kube namhla amabandla aphikisayo athi ukhetho lwande ukuba lodlakela ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngabebutho. Uhulumende kanye lebandla leZANU-PF bahlezi belandela ukuthi abantu bayahlukunyezwa elizweni. Imele isithu 7 Harare, ngumlondolozi Ndlovu.